Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande. Obisika indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-3 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP leneliswa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla ukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali.
Uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku-Member of Parliament, yona le imali ye-$1,000 kumbe R20,000, lami ngikhuluma nginje ngangelayo.
Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho.
Mathnothi kathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma-constituencies wethu wonke elithumi lantathu.
Iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU-PF.
Hayi, uvota sezingekile, sezingekile noma ungaba kwenzima uvota sezingekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali. Kuthi kwelokudinga amakhansila, ibandla leli lenelisa ukufaka abangamathumi ayisithupha lasikhombisa 67. Kumalunga edale lephalamende, leli bandla lizancintisa koBulawayo, eMagwegwe, leBulilima kunye leMangwe. Ngisizwe ingxoxo esiqhube lomholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Imali ebezifunakala ikakhulu masikhangele udaba lwama MPs bekufunakala imali esiningi kakhulu.
Siyabona ukubana like lakhalaza ngemali. Lingathini lina ngalokho njalo ungasela ukuthi wena njengomongameli webandla sikhona yini isikhundla ozasincintisa?
Yes, inomination fee eyaphawulwa njengenhlawulo yokuthi abakhontestayo babhadale okokuqala yatshengisa ukuthi ZANU-PF iganyile ngoba uzananzelela ukuthi kule portfolio committee ePhalamende ekhangelane lezi zimali ezibhadalwayo andubana kuyikuthi iZimbabwe Electoral Commission iZEC iyaqala uku-announcer izimali lezi udaba lolungadlulanga ePhalamende. Kwasokusithi omunye undoda wakhona lesishoneni wayayichallenger ecourt, icourt yarula in his favor isithi yena udaba lolu ama-charges lafa kweyo aphezulu kakhulu ngalo yecutshungu lephalamende. Ithe ingena ke ePhalamende under this portfolio committee yekhangelane ngala ngama elections, kwatholakala ukuthi icommittee leyi labantu abangu-5, 3 abeZANU-PF, 2 abeCCC. Kwenzakala ke ukuthi abeZANU-PF abathathu laba baphasa isinqumo sokuthi hayi ama $1,000 lawa, which is equivalent to R20,000, lama R20,000 presidential aqondile. Lokhu kusakubona thina kuyinto yokuqala ye-reading esiyenziwe iZANU-PF. How can three people decide for amanye ama-parties ngitsho angekho lasePhalamende anjengawethu? Kodwa sakunanzelela ukuthi iZANU-PF vele ngoba yiyo ebambe into zonke njalo izayikhi lugatsha lwabo. Imali lezi ngoba bona bengamasela bazayenelisa ukuzibhadala, abantu abanjengathi abazukwenelisa. Kanti lisananzelela ukuthi last year umnyaka siya yaphela izanu PF le PCCC banikane ama $40,000 abakuthi ngamaloni eParliamente esingaziyo lokuthi ngamaloni ani kuthi ukuthi vele ngakwelinye icele babezi prepare ukuthi bona basebelungiselela ukuthi imali yokhetho bazabalayo abantu abanjengathi bazithole bengenelisa ukuphatheka njalo sizananzelela ukuthi izanu iki yamenyezelwa kakhulu through Al Jazeera kuthiwa bakhiphe igolide ngaphandle kwelizwe kwathiwa igold mafia konke lokhuyana kuyasibonisa ukuthi bona balayo imali yokuthi bakhankase ngoba bangamasela ama resources elizwe bathatha bewafake ebandleni labo ukuthi basebenze ubugwelegwele bokuqila ama elections hayi engingakutsho babugandi ukuthi mina kulolu khetho akula lapho engiza contesta ngimi khona either ku council loba ku member of parliament uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku member of parliament yona le imali ye $1,000 kumbe R20,000 lami ngikhuluma nginje ngangelayo ngoba thina injongo yethu biyukuthi vele ama candidates ethu wonke womthwakazi ama MPs angene lama councillors angene si defend i political space yethu kodwa ke bakunenzelelile ukuthi MRP iqhubeka igaina a lot of ground kumthwakazi yikho bafaka imali lezo kwenzela ukuthi thina singenelisi ukuthi sincintise kulolu khetho
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le Mthwakazi Republic Party lokho esikudabalunye ibandla lesisi lithi esigabeni seMathibeleland North kuthuli phambilini kokhetho sekusele phose inyanga eyodwa nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathibeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda
Matinothi Khathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies zethu wonke elichumi lantathu akula ndawo lapho sengengezwa khona ukuthi sokuke kwangani kuba lo dlakela kumbe ukuba lokwethuselwa kwabantu njengoba amaphepha ethu sifayilile nje kuhle mbona ngani umsebenzi wethu siyaqhubeka kuhle ukutshela abantu ukuthi umnyaka wenguquko yiwona lo umnyaka weZimbabwe yomuntu wonke yiwona lo akukabila lapho ukuthi sezwa khona ukuthi kulomsindo kumbe kube lokwethuselwa kwabantu ngaphandle nje kwalapha nalapha yana nje osobhuku lezinduna abangani khona yibo abangani bajujuzela abantu ukuthi khona bevotele izana uPF kodwa ayinto encane leyo siya sizayilungisisa
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zulu
sisela mvumo thine sidingayo emapoliseni khathesi sokuyisikhathi sama elections idate lama elections selisaziwa ukuthi sichone sisiya kuthi emapoliseni sidinga lokhu vele into yothiwa ngamarathi asilasikhathi layo thina sesihamba sikhuluma ngabantu bebalutshwana so akusela vele kudingekayo ukuthi sidinga abantu lapho kufunakala khona ukuthi khona senza amarali sizabazisa nje but asidingi mvumo yabo ngoba lesi sokuyisikhathi sokubana umuntu wonke ekhampeni
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla leCCC esigabeni seMathibeleland North kusenjalo iningi lamaxhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentabazinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminye iminyaka kodwa lokhu behlupheka abanye abatsha labo bathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula okungabasiza uIzra Chisa Sibanda uStudio 7 uvakatshele entaba zinduna wasethulela udaba olulandelayo
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentabazinduna kukhanya bajabulele ukhetho olukhulu ozaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
First promise abathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi mayezithini. Sese sicabanga ukuthi ukuzihlalela nje vele ungayizihlupha ngokuyela inini. Kuyavota akungcono kuyekela kuphela. Bali babuya sebe sifuna sibavotile sifuna sikampeni sibekampena futhi sibavotile ah mina sendiniwe nje lemkati
ugogo uSerapiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asichiyagalo lunye lambili 92 years old la uthi ka 40 lonyaka
khulumi iqiniso kuhle mntana
eh
hayi sozenye
ndaba
ngiyovota umuntu ongangezele kuhle basevalela le hockey i-hockey yayisinyeka ukudla kanti utowata angehlulwa uzakuya egangeni egangeni uyakulwa lobani kanti usezakulwa nabantu esesihlaya ukuthi isayekela ngubude
umnumzana people jabula ilunga lebandla lezanu p f uthi indaba yemali efayo yiyo yenza abantu bangaselithanda ibandla lakhe kule ndawo
hayi mina ibandla lami mesalivotela ilami lenaselagugayo izibra
izibra
ngaliguge ngavota
izaphu
izaphu ize
wasisiyana
hayi ngasembuyela kuzani ngoba yiyemphethele abantu bayisikela but balukunyuta ngathi bavaswakali kahle into zayo kazicace khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyesiyithembile esiphila ngayo
umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45 udla nxehlupheka uyavota kuphela lonyaka
hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sidubeka sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lo ukuthi siyazilimela kuze ngathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona ayikho hayi ayikho nje mbonana ngani labantwana lo mfazi ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho hayi uvota sizozingekile sizozingekile noma ungaba lokunzima kuvota sizozingekile
kukanti uSporo Moyo webhekeni uzonto kwamagama ngesibo sezomnotho elizweni umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni
isiliphume yatayatizisti asisebenzi ngoba yale bhondi bathi bhondi abasaliphumi no job no work so sifunani khonapha akuntsheli into esiyifuna khonapha kuyini sidubeka sinje ama-companies avala asisebenzi azange sithiwa ama-benefit ethu kwathiwa mfanele amakhiwata mane ecela imalini kuwumkabi so ihate this attitude eyenzakalayo ezimbabwe njengebhekeni la no esidiniwe
osakhulayo uqondani wata oleminyaka yokuzalwa ngamathumi amathathu 30 uthi yena nabanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho
akazi ukuthi ngaze ntshihle kwezikhathi ekumele akhona bavike kube yinto eyi-1
bale singavela wathi besakhula ve isasayethi vele yazi sisalele inkangana nje ngomsebenzi akulo manje uhambe emsebenzini awutholi
abantu abaningi bakhala ngemingcele emitsha edoshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation bathi bakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi ukhazila wakulindawo ke u-Alexander Mkandla ku-World 6 omele bandla le-ZANU PF uthi kala kuqiniswe ukuthi kuzahamba njani
yeah not quite sure on that one kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bayakhala shem. Abantu bayakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngaze bakhale, but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe.
Ngimela sithu 7 ngapha intaba zinduna, igama lami ngeza Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Siyabonga Ezra Chisa, okwamanje ke sizwe eziphuthumayo vela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izakhamizi zesiqinti seMount Darwin lapho ukudabuka khona umnumzana Xavier Kasukuwere zisithi azifuni ukuba uKasukuwere ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi umphathi ntambo ozokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu uthuke abakumabandla aphikisayo ebafanisa lamahuhu. Leli libala elasetshenziswa iziphathamandla zebandla leZANU PF ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, what's Studio 7 lapha ngumoya lambe ngicela lingivuzele lapho kuma baza wezanu PF ukuthi njengoba sifosa ukuya ema meetingini kuma rally wezanu mayi meeting iphela bona besiye ezindlini nabantwana babo china siqala ukungena iganga sifohla sisiye eBotswana busuku sitadinga ukudla sisiya eSouth Africa sijump eLimpopo bayakwazi na ingwenya zisidla bona besifosa ukuthi siye ku meeting sebeyalala besidla thina sisiyaziqandela eBotswana naseSouth Africa ebusuku bona besiyalala lingivizela ukuthi uyakwazi nalo umabaza
ngibingelele abasakazi bonke abakwa-Studio 7 ninjani lokhuluma lana umandla wakwesabanga kuzolecholotho ejibi lobaba lwezanu lethi imigwaqo yalunga silungiswa ngapho mgwaqo ilungiswa ngapho imigwaqo imoto zethu zifile file nxa yale mgwaqo yabo labantu mgwaqile umgwaqo lokhu yagcina ngosmith uthi ubaba umnango wakho ubaba umnango wakho umnango wakho beze akula njengizomnango wakho umnango wakho aliphuma ikhehla phuma amakhehla onke ezanu labo labo ubona abathi balwele ilizwe baphume akula lizwe balilwela lwela wenza balwele ukuthi balibhuquze kanje belibhuquza bebhuquza ilizwe so ngathi kuthiwa kusemasihlangeni akase masihlangeni kunjani awungasela lutho ungasakukhanya lutho lokuthi umbekwakwaba la mabele inkomo sezinyathele ezanyathele yinto eyenziwa izanu izanu kayiphume basi nezanu basi ngezanu izanu funa abantu abatsha awuzalo umntanami lawo ethi phasi ngezanu ethi phasi ngezanu mntanami
Studio 7 Studio 7 otungameli bonke abasithathele ukuhlela kanti sisenzani triple C sisenzani besiyithembe kangaka isisenza ingxabangqoza into ekade singayikhangelelanga hayi triple C hayi mani hambisa indlela ngohlelo oluright ungathatha abantu baseharali ubalethe ngapha esindebeleni uthatha abangapha bale umuntu wesindebeleni ngatonke esindebeleni uyeharali katonke eharali mani hayi triple C mani ungenze njalo mani triple C esikuthembe kabi triple C sithi nguzo sikhulula egeheni hayi mani lokhu sisegehena nawe thina sithemba ukuthi siyaphuma egehena ngawo susibisela futhi egehena triple C hayi mani triple C hayi undlovu wasekhezi bantu limfake kuphela u-triple C loba nebheda limfake u-triple C ebheda enjalo limfake kuphela sizame ukuthi sitshintshe kambe ungahlala usidla ngenyama everyday asike sitshintsheni mani sike sidle umfushwa awu kumbe sidla amaqanda sike sitshintshe idiet
siyabingelela libingelela lonke balaleli ba-Studio 7 nani wonke Studio 7 ngelisinikeza indaba siyabonga ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi wonke ukuthi bakithi asambeni siyevota sibili sivotele ngobuningi ukuze sikhululeke eZimbabwe sivotele ngobuningi shuwa ke sizameni sitshintshe siboneni uchamisa naye ukuthi uyenzayo naye nxa kunomehlula sizamkhupha sizameni bonani zanu-PF siyehlile shuwa kunini yasikunini sisebenza naye lapho akunyaka yonke leyongu-40 something namhlanje ngikhona ngasithembisa ukuthi bazasifake ityala asifukeni bantu abasha sambeni siyevota sonkenini siyevota singasebenzi ukubandlululana ukuthi amashona ngobandlebeli asambeni siyevota sonkenini timu yeZimbabwe ukuze sinqobe siyabonga
hayi siyabona okwenzakale elizweni lakithi asali bantu be-Studio 7 zindaba kodwa hayi kodwa lokhu eselikwenza kanti amaphathi esindebeleni wona likhulumana ngawo nini abo-NRP labozapha amaphathi amakhulu likhulumana ngawo nini ngoba kumanje sekuyi-CC sekuyizanu phela yinto eselikhuluma ngawo and two alikazi ubona indebele lisiyakhampeni emashonali yapho kuwakhuluma kuphela ku-Studio 7 alikaze libone umuntu esindebeleni etshone buthanise amashoni emashonali wawakubona kuphi sinselazalwayo wakuwabona liphi ishonali tshona libuthanele umuntu esindebeleni wakuwabona bani osuke emathebuleni nje esiyakhampeni emashonali wakuwabona bani umuntu wakuwambona mpela ongatsho ukuthi nango owatshone buthanise amashona sabona lezi thombe yonke lento leyi sabona amavidiyo ngubani kodwa lina libhizi ngamaphathi wakhona ishiya amaphathi wethu abozapha aphathi esindebeleni awu-MRP amaphathi esindebeleni alikhuluma ukuphila ngawo kumanje ziya kuma-election siyabesifuna ukuze ukuthi bebeyenza amarali kuphi manje baplanani manje bayenzani amaphathi esindebeleni yiyo sifuna ukuwazi kodwa manje selibhizi ngamaphathi eshona lenje kuphela kasuwa izohlala si-anda amashona la ngoba manje uma likhuluma ngawo kanje bayabona vele ukuthi laba bantu babhizi ngani hayi zamanje ubhalansisani mpela sike sizokuzaphu uvo lwabo sizi-MRP uvo lwabo ukuthi bathi ngoba vele ama-audio tals awavuli sikhuluma kabi ngezanu vele ngeke sikhulume kahle ngamasela la kuthe sikhulume kabi ngabafulali labo
ngiyalibingelela abasakazani bonke abe-Studio 7 olutinkamela inkomo bonke nje ngibonge ithuba nayo. ngiphile ngendlela ngisanga kodwa ukuthi noma ngoba ukuthi akasaba pam kodwa ngikhiphe lezandle hayi isikhathele ukuthi sikhale manje ngiyakhangela sesikhathele inkosi sesikhathele sona ngenza into right but hey mina ukuthi zange ngikhona phela ngizovota kahle nje ngizokwenza iqembu elingisizana ngizokuphathela iqembu elingisizana hayi ngoba ngiphile futhi ngiyasengazani ngithi kulala bangevoteli izana hayi inkosi nayibavusise ngoba ukhanya ngathi babhathele ukuthi sihlupheka sizesiwo kodwa umuntu ovotela izane ngenkolo sekungumuntu o-right kahle khanda hhayi ke nabantu abakezekucabanga kodwa bantu kuyanjani ka
sanibona kwesitudio seven siyabonga indaba elisinika zona sihlobo esithandekayo singathi ningabamba kanjalo ukuze kube naphakathi siyabonga kakhulu ngumuzalo ngothando lok mosanda
Studio 7 ngiyalibingelela ake lifunde lama message bantu phela kuningi ngifaka lingafundi ngilo mbuzo mpela ukuthi kanti abantu abasenyele makuthiwa khona bavakatshelwe nguye lo president wakhona lo mnanka kwangkhona lo uhambe ngani uhambe langa ngoba enyele ayikho imigwaqo phela enyele sisaze siyibona imigwaqo imoto zihamba endleleni uhambe ngani lo mnanka kwakhona bona bacabe jabulela umnanka kwabe umnangagwa behlupheka kangaka kule bantu abahlupheka nje abantu baseplumpi hayibo vukani kabantu baseplumpi ake livuke emaqandeni lingarozwa umnangagwa wayebuya namhlanje sekusiwa vota wayengabuyi imali ifa endlala inkomo ziphela endlala zingelalapha ezinyatha khona manje hayibo vukani emaqandeni bantu baseplumpi vukani emaqandeni lingarozwa umnangagwa lo
Lawu ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika elakwele France lingene kulanga lesihlanu kulo kutshengisela okukhulu okubangelwe ikudutshulwa kwesakhulayo ngamapholisa. Izindlu, izimota kunye lamabhizimusi atshisiwe, enye impahla yathathwa ngabantu kade betshengisela. Ukutshengisela lokhu obekulodlakela olusabekayo kubikwa sokuchaphakele kumazwe angomakhelwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhipa ngoDube.
UDubo lwaqala kuyo le ndawo yokubulawa komfana kodwa ke kwase kumemetheka abantu sebebona ukuthi kukhanya ukuthi uhlupho olukhona kakhulu elizweni leFrance ukuthi abantu abanothileyo kukhanya ukuthi umkhandlo osuphakathi kwabantu abanothileyo labantu abasebenzayo kodwa abangathi basesempofu uqhubeka usiba mkhulu lo mkhandlo. Yikho osekwenze ukuthi sibone kusuka lalo mvukela osukhona eFrance okwenza ukuthi abantu kutshiswe izinto eziningi bavandalize izinto eziningi ngenxa yokuthi bazama ukuthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi bakhulumisane lo Macron kodwa ukhanya ngathi uMacron wayengafuna ukuthi ayilalele lento wayechaya indiva into le ayetshelwa ngabantu base France izizalwane zase France ukuthi bathole idialogue laye. So basebebona ukuthi njengoba yena engafuni ukuthi abuye etafuleni ezohlala phansi bayenelise ukuthi bakhulume babe le dialogue lama citizens e France abakhala ngezinto ezikhona njalo lezinto nje ezikhona ama services akaphathwa ngendlela efaneleyo izinto ezifana le housing ama accommodation yabantu abanye abantu abalama accommodation abanye abantu isanitation kwezinye indawo akwenziwa kahle ngendlela kuma standards afanele ukuthi abe yiwo kodwa endaweni ezilabantu abanothileyo khona kuba lokuthi bayakhangela izinto zakhona i-service delivery yakhona iyenziwa ngendlela enhle kodwa kukathi ilizwe lonke leFrance nxa ukuthi abantu bayabhadala ama-taxes laba abantu abayibo abama-working class abayibo ababhadala ama-taxes abaningi yibo abangaphiwayo i-service delivery ekhanyayo ingakho sibona ingakho sisibona kathesi sesiba lomvukela lo nje ngoba bathi bona abasoze bethi ngapha kuyibo babhadala itheseningi laba abanothileyo ababhadali itheseningi kodwa ke yibo abathola iservice engcono laba ababhadala itheseningi yibo asebe abaqhubekela phambili bebona besiba lodubo njalo baqhubekela phambili bebona ubumpofu babo kulokho busiya bukhula bukhula ngokuphela ngokuphela yiko sokwenze ukuthi sibone kusiba lomvukela lo.
Siyabona ubana udlakela lolu lubikwa soluchaphakela kumazwe angomakhelwane leFrance. Ukubona njani wena khona lokhu njalo kula khona ukuthi kumemetheke kuze kufinyelele indawo ezakini khona ngapho kwelebhilitane?
Akumangalisi ukubona udlakela lolu luchaphakela emazweni ongumakhelwane ngoba abantu bayafunda bayabona indlela abantu baseFrance abakhondakte ngayo i-boycott yabo leyo abatshengiseleyo kutoyitoya kwabo lokho abakwenzileyo njalo bayazwisisa ukuthi lokho abakusolayo abantu beFrance basolani. Ilizwe elifana leBritain lilizwe elisase phakathi kweconfusion ikakhulukazi endaweni yeBrexit. Indaba yeBrexit yindaba elokho engingathi ukuthi yindaba elokho isasekhona bakhona abanye abalokho besayivasela ukuthi ngabe iBrexit le iyacitshwa ilokuzeni ilizwe leBritain libuyele futhi kwi-European Union ngenxa yokuthi sekulokho kwaba leBrexit. Ziningi izinto ezingasahambi ngendlela efaneleyo njalo ziningi izinto esezenzakala kuleli lizwe esezingathi ziyakhinyabeza abanye abantu ikakhulukazi abantu ababekuwukuthi mhlawumbe abazalelwanga kuleli lizwe okusekwenza ukuthi njalo lamanye amasandes amanye sengathi asisiya ngokwehla ngoba kathesi iBritain yona ayisalandeli ama-standards ama-European Union standards isilandela ama-standards ayo eBritain. So ngeke kuze kumangaze ngako ukuthi kungabonakala ukuchaphakela kufika kuleli lizwe laseBritain. Kodwa ke elizwe laseBritain angiboni ukuthi kungaba lesixa esikhulu kakhulu esabantu abangakwenza ngenxa yokuthi leli lizwe abantu abaningi basebenza njalo abantu abaningi bababhizi ngemisebenzi kodwa ama-strike siyabona ngoba nxa singakhangeli katshana kamuvana nje inyanga ezidlulileyo sabona ama-strike abantu abatshayela izitimela sabona ama-strike abodokotela labonesi noma ngithi abasebenzi be-NHS ababeboycotta ngokuthi ama-standards ama-working standards yabo awalunganga njalo lomholo wabo ungathi uphansi ngenxa yokuthi bekhangelela ukuthi isimo kathesi semali noma isimo sentengo yezinto isingaphi kodwa umholo wabo uqhubekela phambili ulokhu usasephansi ungakhutshulwanga. Kodwa ke sabona uhulumende waseBritain ezama ukuthi akulungisise khona lokho. Kodwa ke siyazi ukuthi kusasekhona ezinye izinto ezidinga ukuthi zilungiswe okungenza ukuthi umlilo lawo lumathe kodwa ngeke uze ulumathe kakhulu ngezinga eliphezulu njengalokho esibona eFrance.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabha ibhango Dube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esengilandi.
Zalezela manga phakathi komnyaka.
Yeah.
sidlala ntethe ingoma kaSikhosana Buhlungu esidlubela uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani esikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edwale lephalamende. Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini bokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuze indaba lilazukulalela ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sini.